Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kumabasa 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubona lapha asibona amanesi ethu ebutheni Africa indiskwebe etshengisela ukuthi hathi lokho kwenziwa ngohulumende besebenzisa uGeneral Chiwenga akuyenzi ukuthi baxotshe umsebenzi bona behambe kustrike esemthethweni, istrike yokuthi bafuna izimali, bafuna ezibhedlela kube lamaphilisi lezinto zokusebenzisa ezikwanayo ezingekho kathesi.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokubaxotsha umsebenzi ngenxa yokukhalala lomsebenzi.
IPRC seyakhetha umuntu ozasimela njengo-presidential candidate kukhetho oluzayo. Umuntu osimelayo Dr. Joyce Teurairoba Mujuru.
Umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owe-Rainbow Coalition sukhethe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba awumele encintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lwalonyaka. Okhethwe ngumongameli Donald Trump waseMelika ukuba ngosaphethe isikhundla sokumela ilizwe lakhe eZimbabwe unkosikazi Jennifer Savage uhlangana lentatheli zindaba zeStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokubaxotsha ngenxa yokukhalala umsebenzi befuna indawo zokusebenzela ezihloniphekayo njalo leholo elifana lelabanye babo bamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esazisa abongi abakade bebuthene e-Africa Unity Square eHarare, unobhala jikelele wenhlanganiso ebamelayo eZimbabwe Nurses Association zina, umnumzana Edwin Nema uthe uhulumende useguqule isinqumo sokuthumela incwadi zokubaxotsha umsebenzi. Ethi umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga angabe wayengatshelwanga iqiniso ngesimo sokusebenza kwabo.
I am appealing to Comrade Chiwenga. I know he was misinformed by Dr. Parenyatwa.
Thina njengezina sithi uhulumende kalandaba lokunaka uzulu wakhe. UVice President Chiwenga waqanjelwa amanga nguMinister Parenyatwa. Thina asilandi lezombusazwe njalo esikwenzayo lokho akulandi lezombusazwe. Silezikhalazo zeqiniso.
Umongikazi Pretty Gutsa uthe bebemelele ukuzwa abameli benhlanganiso yabo ukuthi bezobatshela ukuthi uhulumende utheni.
We just got a report when we were in house that some of the papers are for
simelele abasimela ukuthi bezositshela ukuthi senzeni sisiyaphambili. Siyenzela ngoba sifuna ukusebenzisa le ndawo zokusebenzela ezingcono.
Isikhulumeli seCenter for Community Development Initiatives in Zimbabwe umnomzana Leopold Mnende uthe xa kuliqiniso ukuthi uhulumende usecabange ukubuyisela abongi akade sebaxotshiwe emsebenzini wenze kuhle.
Wenze kuhle uhulumende nxa ephindise umongikazi emsebenzini, kodwa efuze sokukhumbule ukuthi izikhalazo zabo azikalungiswa. Uhulumende sokufuze ekhangeke ukuthi izikhalazo lezi sezilungisi enike umongikazi okokusebenzisa njalo ebangezele imali le abakhalelayo.
Emele inhlanganiso ye-Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, ekade incedisa abongi ukutshengisela umnumzana Pride Mkhono uthe isilinganiso seholo esifunwa ngabongi sincane nxa kuqathaniswa nemali ezisetshenziswa nguhulumende.
Ukubona lapha asibona amanesi ethu ebutheni Africa Unity Square etshengisela ukuthi hathi lokho kwenziwa nguhulumende besebenzisa uGeneral Chiwenga akuyenzi ukuthi baxotshe umsebenzi bona behambe kustrike esemthethweni, istrike yokuthi bafuna izimali, bafuna ezibhedlela kube lamaphilisi lezinto zokusebenzisa ezikwanayo ezingekho kathesi. Lokhu utshengisa ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa akanaki impilo kahle yabantu njalo kwala ndaba labasebenzi bakhe ukuthi baphila njani. Sifunda amanesi lawo ebisele emsebenzini yawo ephiwa imali leyo abayifunayo, ngoba imali elutshwana kakhulu nxa sikhangele inotho eliselizweni lethu. Inotho eningi ehlanganisela ama-15 billion antshontshwayo lezinye imali abalokhu behamba ngazo behaya ama-private jet ukuthi beyirussia beyingaphi ngaphi.
Umsebeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubexotshe abongi bonke abaqhatshwe nguhulumende elizweni lonke abangaba zinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 esithi ukukhalala umsebenzi abakwenzayo akulani lezikhalazo zabo, kodwa beveze ukungahloniphi umbuso we-ZANU-PF lokwehlisa isithunzi saleli bandla. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Abongi bakobulawayo ababuyanga eLarge City Hall lapho abakade bethembise ukuthi bazabuthana basize abantu kwezempila kahle ngaphandle kwembadalo. Abantu abalixetshana bebebonakala behlezi eCity Hall abalixekana belinde abongi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association bethule umbiko othi kusakhulunyiswana lohulumende ngodaba lokuxotshwa kwamalunga ayo umsebenzi. Uhulumende ubikwa evuma ukuthi uphosisile ngokuxotsha abongi umsebenzi, njalo nxa bengehluleka ukuvumelana bazakhweza udaba lwabo emthwethwandaba. Omunye wabakade beseCity Hall unkosikazi Mabel Sibanda uthi ubejabule kakhulu esizwa ngelokwelatshwa kwabantu kungelambadalo ngoba engatholanga usizo esibhedlela.
Iviki eliphelileyo besihamba ezibhedlela sithi siyadinga ukwelatshwa, kodwa besuka siba lokudana kakhulu ngoba ade singatholi ukwelatshwa, amanesi sithi akustrike. Khathesi namhla besithabile sisithi njengoba singasekwanisanga ukuthi selwatshwa, abanye imikhuhlane engikhona idinga ama-antibiotics ukuthi belatshwe, besesithabile sithi sizawelatshwa mahhara njengokuthenjiswa kwethu ukuthi namhla esitholi kabe kuselatshwa mahhara ngamanesi la, kodwa silokudana kakhulu ngoba ababuyanga. Sitshone sihlezi sihlalelize kungela lutho olwenzakalayo.
Isibhedlela sempilo sibikwa besiqale izolo ukuqhatsha abongi. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi baqhatsha abongi abangasebenziyo labachiya umsebenzi.
Kathesi uhulumende uthi abantu kuqhatshwe omongikazi abaqeda isikolo ekade bengakazuzi imisebenzi. Labomongikazi asekuthiwa baretayayo asebengani bakhulile. Yikho kusukela izolo lanamhla bekuqhatshwa esibhedlela omongikazi laba.
Ngwenya wengeze wathi abongi abaxotshwe umsebenzi uhulumende uthi bazadinga ukuqhatshwa kutsha, ethi njalo isibhedlela sempilo asilahlekelwanga ngumphefumulo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi. Lokhu
labantu omongikazi abaxotshwe umsebenzi uhulumende usebabhalele incwadi, kumele abafunayo ukusebenzela uhulumende njalo behambe besayina lezo ncwadi, babhale ezintsha incwadi ukuthi sebefisa ukubuyela emsebenzini. Uhulumende ukhanya uthatha, ngakho ngiyakhuthaza kakhulu abantu ukuthi babuye emsebenzini basayine lezo ncwadi ezifunwa uhulumende baqalise umsebenzi. Kodwa into ethokozisayo ukuthi i-CNN siwuvala kakhulu ukuthi abantu bengafi bengasishiyi ngendlela engalunganga. Yikho akula bantu ababhubhileyo okungabe kade kungafanelanga babhubhe esibhedlela.
Imizamo yokuthola abenhlanganiso yabongi yehlule ngoba bebelokhe besemhlanganweni leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwakazo omuhle.
Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngom mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okhethwe ngumongameli Donald Trump waseMelika ukuba ngosaphethe isikhundla sokumela ilizwe lakhe eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage wethekelele emsakazweni weStudio 7 izolo. Ekhuluma lezi sebenzi zalumsakazo, unkosikazi Savage uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuqinisa ubudlelwano leZimbabwe lokwesula izijeziso zenotho nxa lelo lizwe lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Asizweni inkulumo yakhe.
We've been very, very clear. If we see the necessary reforms in Zimbabwe, and it is not just about electoral reforms, it is not just about...
Sesikubeke sobala njengohulumende weMelika uthi nxa singabona inguquko eZimbabwe yokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo, likhona sibili ithuba elokuguqula ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili. Elemelika lesule izijeziso zenotho esifuna ukubona inguquko uqobo esobala kumuntu wonke elizweni, hathi ekhulunywa ngomlomo kuphela kumbe ukulotshwa emaphepheni. Ngakho ke ingqobe isezandleni zikahulumende weZimbabwe ukubona ukuthi kuba lenguquko uqobo elizweni ukuze lati sibe ledlabuzane lokuthatha amanyathelo okuphathisa lelo lizwe.
Lo bekungunkosikazi Jennifer Savage osaphethe isikhundla sokuba ngumeli weMelika eZimbabwe. Ukusenjalo, umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo eRainbow Coalition usukhethe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba awumele encintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lalonyaka, lapho amabandla aseqale ukukhankasa eselinde isimemezelo selanga lokhetho. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngogcweleyo ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo aseqalile ukukhankasela ukuvotelwa kukhetho lwalonyaka, agoqela akumanyano wamabandla awePeople's Rainbow Coalition abaphumele sinqumo sokusekela unkosikazi Mujuru ngoba bembona elakho ukunqoba kukhetho. Umkhokheli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga, umgcini sihlalo we-PRC, uthi amabandla awe-PRC ananzelele ukuba kunengi okuhle abakubone kumunyethwe unkosikazi Mujuru, yikho bethe akhokhele bengela kuthandabuza.
I-PRC seyakhetha umuntu ozasimela njengo-presidential candidate kukhetho oluzayo. Umuntu osimelayo Dr. Joyce Teoriroba Mujuru. Simkhethile sonke singamabandla angu-5 akumanyano, iZunde, Dare, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, NPP and PDP.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighter, umnumzana Sizwe Senkosi Hlongwane, uthi bayamsekela ngoba ku-PRC akula kudonselana.
Umama Mujuru siyamsekela, sisemva kwakhe full force, ngokuthi thina as an executive ye-ZEFF sahlala phansi before we joined i-PRC ekhokhelwa ngu-Mama Mujuru. Sahlala phansi sakhangela nje izinto ezithize, sasesivumelana ukuthi amongst amanye ama-alliances akhona, the only alliance that thina sabona ukuthi yiyo esingayisekela i-PRC. Isizathu kuyikuthi PRC ikhokhelwa nguMama Mujuru.
Ukhansila kaWard 2 kobulawayo unkosikazi Sithabile Mataka Moyo owePDP uthi lonyaka ngumnyaka wabomama, ngakho uyamsekela unkosikazi Mujuru.
Thina siyaziqhenya kakhulu nguMama Mujuru okusenza siziqhenye kakhulu ngoma imjulu yikuthi khona nguye umama wokuqala obelesibindi ukuthi emele abanye umama. So thina sithi bonke omama ngasingagijima ngemva kwakhe sisekele umama lo umnyaka umnyaka wabo mama.
Abamabandla abalisa iPDP, iZunde, iTare, iZef leNPP abumba umanyano wePRC bathi bavumelene ukuba unkosikazi Mujuru abamele njalo bazakumalaye beze bayephutsha laye kukhetho bephansi kobukhokheli bakhe. Umanyano wePRC bathi akulabandla elizalahla uphawu lebizo. Ngemva kokhetho amabandla akumanyano wePRC azaqhubeka esebenza elandela izivumelano abazisayinayo njengamabandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngabongi abathi uhulumende usefuna bebuyele emsebenzini kulandela ukuxotshwa kwabo umsekeli kamongameli uNomzana Chiwenga. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umphathintambo wezobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Sergey Lavrov utshele inhlanganiso yezindaba yelinzwe lakhe eleRea Novosti ukuthi umongameli Vladimir Putin uzimisele ukwamukela ukunxuswa akwenziwe ngumongameli Donald Trump ukuze ababili labo bahlangane eWashington. Kule bomba elidubuke emgwaqweni omanyanisa isigaba esingempumalanga ele-Afghanistan esenanga lamhlanje madabu kabusa labulala abantu abahlanu kwalimala kakube abalichumi. Kulabane abeZimbabwe abalimaleka kubi ngemva kokweqa emoteni yamapholisa kwele Botswana ngesikhathi besiwa enkambeni kulungiselelwa ukuthi babuyiselwe ekhaya. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa emangeni wetsitsitshwe duze lomncele weZimbabwe badiku labanye abeZimbabwe abeqe emota ihamba balimala kakubi ngoba bengafuni ukusiwa enkambeni lapho abakade bezaphindiselwa khona ekhaya. Ababili phakathi kwabane laba lokhe bengabonakali kukanti abanye ababili batholakale emlageni lapho okufiwa khona inkomo belimele kakubi. Kukhanya kade besebenza emlageni bele besulisa inkomo kodwa bengela maphepha okuhlala eBotswana okusemthethweni. Umnumzana Nzanani Moyo kanye loHloniphani Ncube bahanjiswe esibhedlela uMoyo eqamuke unyawo lesandla kukanti uNcube uqamuke unyawo. Utholakale ukuthi sebele viki bengazi bethole uncedo lokwelatshwa bezihlalele emlageni besesaba ukuya esibhedlela ngoba bengela maphepha abanikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Isehlalo lesi sijiya beZimbabwe abahlala kwele Botswana abafana lomnzana Andreas Sibanda bemangele ukuthi umuntu angazimisela ukufaka impilo yakhe engozini kulokuthi abuyiselwe ekhaya.
Umumo welizwe usesekhatshana lokuthi ulunge. Ungabona indoda izimisela ukweqa emoteni ehambayo kulokuthi ithabele ukuya kibo, lokhu kutshengisa ukuthi into zikhatshana kakhulu ukulunga.
Unkosikazi Emily Chumalaye uthi okwenziwe yilaba abantu abeqe imota ihamba ngumlayezo wokuthi ngaba ngcono bedubeke kwele Botswana hathi ekhaya lapho umumo ongakalungi khona.
Lokhu kutshengisa ukubana ekhaya izinto zilokho zingalunganga. Nxa lizabona abantu beseqa kuyo yona igumba-gumba leyo bezama kubuyela emuva kunzima ekhaya. Njengoba liyabona izinto zonke zimi mazonzo, onesi baxotshiwe, i-16,000 is not a joke. Manje lithi siyedingane ekhaya, siyekelanini sihlale sisebenze khona phakathi nalagijima lisixotsha lithi siye kwenzani.
Isehlawulo lesi sifana lokukhafulela amathe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa yena wayesebhotswana ngomhlolanja encenga bezimbabwe ukuthi baphindele ekhaya baye kwakha ilizwe noma nje wangena kungela mathemba phezulu Mnangagwa kwagcwalisa isifiso sikaZulu inenge seliqala ukudangala amathuba emsebenzi elokhe engabonakali kusenjalo amapholisa esigabeni setsitsitshwe athi lokhe ethwele kamagabha avuzanga bezimbabwe abengena eBotswana okungekho emthethweni usiba lukhulu wamapholisa etsitsitshwe umnzana Amos Kikaitete uthi babopha abezimbabwe njalo nje kodwa baqhubeka beseqa umngcele okungekho emthethweni ngobuthumuthumu uthi babopha abaphakathi kwechumi lamachumi amabili lanhlanu ngelanga kodwa akuncedi njalo isimo sinzima ngokuthi akulacingo phakathi kweBotswana leZimbabwe endaweni yakhona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Imidlalo yenguqu kusigaba seCastleleger Premier Soccer League ingena kuviki lesikhombisa kulimpeka viki kulomdlalo ogobozisa amathe phakathi kweqembu leCapes United lele Dynamos esigodlweni iHarare. Intatheli izindaba itheze emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Kujwayelekile ukuba imidlalo yenguqu phakathi kweqembu leCapes United lele Dynamos ibe indaba esegudwini ngoba lawo ngamanye amaqembu amakhulu elizweni leZimbabwe njalo esaziwa ukuba ahlala ebhekane njengenjalengwe lo nyaka kodwa ngenxa yendlela lawo amaqembu aqale ngayo imidlalo yawo kusigaba seCastle Premier Soccer League. Umlandeli womdlalo wenguqu ubekezela Dube ukuthi kuza kuba isimanga nxa umdlalo wangesonto ozakuba phakathi kwalawo amaqembu enkundleni yeNational Sports Stadium ungabukelwa ngabalandeli abagcwele phamu enkundleni.
Lo nyaka nje idabi ngebizo ngoba ngendlela amathimu adlala ngayo ambona ukuthi abantu bengabuya ngobuningi eground. So unless ngokuthi ngamathimu lawana adlezi ngokuthi ayazondana, angiboni ukuthi umdlalo lo ungaba ngulo okhangelwe ngabantu abaningi kakhulu.
Imidlalo yeCastleleger Premier Soccer League yona iyaqala kusasa ngomgqibelo njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu lenkezi Platinum Stars lizadlala leMtare City ngaseBaobab, LZPC Kariba lizemukela eleChikenini ngaseNyamunga. Iqembu leYada lizadlala leNigroud ukuthi iqembu leBulawayo City lizanqikelana leTriangle ngaseBaba Fields. Iqembu leHarare City lizadlala leBlack Rhinos ukuthi leBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leChapungu lizemukela eleHerentals ngaseAscott ukuthi iqembu leHighlanders lizadlala leShabani Mine ngaseBaba Fields. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umculi uThomas Mafuma ophindele eZimbabwe ngemva kweminyaka ethize uthi ufisa ukubonana lomongameli Emmerson Mnangagwa owanikeza intambo zombuso libutho ngemva kokuzihluthunela owayengumongameli Robert Mugabe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMafumo uthola amazwi emhlanganweni awenzile intatheli izindaba elomunye umculi weZimbabwe olodumo uOliver Mthukutsi owenzelwe ehoteleni yeCrown Plaza.
It seems there's a little change. You understand where I'm coming from. Yeah.
Kodwa kukhanya sekunganeno ngoba ngabe nguye ngumbuso kaMgabe osakhona bengingeke ngilugxobe kuleli. Bengingasoke ngilinge ukubuya ekhaya ngabe kuthiwa bekunguye osaphethe intambo zombuso.
Uthi ufisa njalo ukubonana nomongameli Mnangagwa ukubonisana laye kanye lenkokheli ye-MDCT. Okugcizelelwe ngomunye wakhe uOliver Mthukutsi akhangelelwe ukuba laye emkhosini wokulibazisa uZulu ngomculo mhlaka 28 Mabasa.
Chimwe chinhu chetinofanira kunge tichitarisira kunyanyanyanya.
Ngokunye esikukhangelele kunkokheli yethu ukuthi le kungezinto encane ukuba uMaphumo aze ekhaya. Akusinto encinyane leyo engakhangelelwa phansi. Ekhonale emazweni umkanya ubephakamisa iflag yethu efane nje lommeli welizwe leZimbabwe. Ukungabi khona kwakhe kuleli lizwe okweminyaka elithumi lane esemazweni kutsho ukuba ubeyiphakamisa iflag yelizwe.
Oqondisa umsebenzi kaMafumo umnumzana Austin Sibanda uchasisa ngezifiso zikamkhanya.
Sike sabafonela bathi bazasitshela, so we expect singaphenduki kuzenzakala, but usebone ukuthi kungani kule ntshintsho yenzakalayo. So that's why asephendukela ukuthi no, at least i-admin ekhona mfuna ukuyibona ngikhume la, mbone ukuthi no, into lezi sizibalayo sizibona zenzakala lapho ukuthi kuthiwa lowo ngu-MDC lowo ngezani alo ngonje ngonje no sokuphelile yini njengoba lina lithi no la mavoti abuya la ufuna ukubona ukuthi liqiniso yini ufuna ukubabuza so yes uyabona ukuthi ngani indlela yakhona ingani i-right but on the other end ufuna ukubabona ukuthi liqiniso yini
ukuphindela kukamafumo eZimbabwe kwenziwe ngokusebenzelana kwabenkampani eye Entertainment Republic abezakhi Zimbabwe labe Zimbabwe Tourism Authority ZTA ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Woza Friday lamuhla untungameli inkomo usihamba labafana beJoab Neighbor Boys bona baledlalade elithi ichayelo abadala
Amadoda na sesinda nesizwe labafana baphansi ejeje madoda
Idlaladeleli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona eyisihloko sedlalade kanye lale ethi impilo iyajika
Bantu bayithi fumani lonke ukuthi impilo iyajika jika ngikuleka zima Bantu bayithi fumani lonke ukuthi impilo iyajika jika ngikuleka zima Nangihlali misinemis ngingumelo siwenkomo bantu impilo yayizi Nangihlali misinemis ngingumelo siwenkomo bantu impilo yayizi
Uyaqhasisa ngalingoma umholi weqembu uElisha Ndlovu
lapha kule ngoma lethi impilo iyajika kukhona abantu abazintanda nobusikhathi bekhule nzima njalo behlukunyezwa kanti-ke laba abasuke babahlukumeza baye bengazi ukubana lo muntu uma kangakhula kusasa uzoba yini noma uzobasiza ngani kuyabe kungathi bazitshela ukuthi iyohlala lokhu yahlupheka kanti-ke impilo iyajika
somandla ngicela ungithethele uloke kabonayo baba Zomandla ngicela ungithethele uloke kabonayo baba
kuzono zami lapha lingena enkonzweni
kuzono zami singene enkonzweni efundiwa singabantu abakhonzayo lapho ebesikugqugquzela kakhulu kuyukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa wenze isono esingakanani noma mhlawumbe ubulela umuntu noma watshontsha into enkulu ukuthi izono zakho uma uzivuma phambi kwenkosi ziyokuthethelela
abalandeli mbiko bani ongathanda ukufikisa kibo
siyabonga kakhulu lapha kubalandeli sithi bengaphela amandla yeza ezinye ingomi ezilonga inkosi sasigcinile soqhubeka sibashayela into abazithandayo
bengalithola ngaphi idlalade
abangathanda ukuthi belithole idlalade bexhumane nami inamba yami uthi +277 87 023 575 kanti nakufacebook ngiyatholakala futhi mina uqobo ivovo ndlovu n uzongithola
hhayi siyabonga nduna sengani lingaqhubeka ngelikwenzayo
hhayi siyabonga kakhulu nathi sibonge kubanini bomsakazo kanye nabasakazi ngokusikhuthaza nesikhambise umculo wethu indawo zonke ubani ufinyelele nala esingaziwa khona size siyaziwe mhlawumbe kungenzeka kusasa sithole nabangahawukuyela besiponse umculo wethu ukhulu siya phambili siyabonga Mr. Ngoma
Ngaphandle kwabalandeli uNdlovu uthi ubonga kakhulu izinsizwa asebenza lazo ezivalisa uMisheki Nyathi Anele Dube Unit Maguyo Mafios Ndlovu kanye lobuhle benkosi Sibanda baphuma ke enkundleni ngale ethi maAfrika.
Sibonge ibe Job the Neighbor Boys ngedlalati labelithi ichayelwa abadala. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.